Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 4 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
into nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa iregime change engabonile ukuthi kuzafa kwenzakala khona kwana.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqhelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu.
Iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana liqhubeke sigqubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona.
Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yazo. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqhelise izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. Kumbiko awethu leizolo uBiden uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. UBiden uthe uhulumende kaMnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi ezivimba umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo eziphazamisa indlela eleMelika elidlelana ngayo lamanye amazwe. Edlula ikhulu amalunga eZANU-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla akuzijeziso zeMelika. Elebhilithane lona lisungule ezalo izijeziso eziqondane lamalunga eZANU-PF ngenyanga edluleyo lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union. Izijeziso lezi ziza ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa esithi ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamazwe angentshonalanga. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Ibekuyinto ezahlala ibuya ngenxa yokuthi siyakwazi ubana ukungena kukamnumzana Joe Biden akutsho ukuthi kona kube le nguquko ethize ku-administration eMelika. Kucitshe kufane nje abantu labana into ukuthi ayi-foreign policy yabo ayitshintshi ngenxa yokuthi kungene uzibane. Kuyabe lokuhamba kunjalo njalo futhi siyakwazi ukuthi kona bafaka lezi jeziso aziso vele zijeziso ezinceda lutho lapha eZimbabwe, azincedi mina lawe esiphansi, kubulala thina ngaba phansi kakhulu kulalabo abantu babafakela izijeziso zangikhona.
Elebhilithane sibone lalo lisethesa amalunga ebandlaleno izijeziso kumaviki asanda kwedlula lisithi liqhubeka lisephula amalungelo kaZulu. Njengebandla liyake lihlale phansi yini lizama ukukhangelisisa ukuthi ilani kungaphi lapho liphambanisa khona?
iBritain layo yakwenza sibili siyakukhumbula lokho kodwa njoba ngihlala ngisitsho akusiyo nto ephathisa uZulu lapha eZimbabwe into yabo le ezitshenziso abazifakayo yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa i-regime change engaboniki ukuthi kuzafa kwenzakala khonokwana ngakho ke ngile themba lokuthi ngelinye ilanga bazaphaphama ebuthongeni babo bebone ukubana hhayi abajezisi laba abantu bafuna ubajezisa kodwa bajezisa umphakathi wonke nje uZulu wonke nje owalapha eZimbabwe noma singaze sihlale phansi sizeni thina njengebandla leZANU-PF siyakwazi ubona thina silimandla elifuna ukubusa ngendlela eqondileyo ngakho ke thina njengebandla leZANU-PF siyakwazi ukubona sijonge konoku ubana impilo zabantu zibe ngcono hatsho kunye lokho okuyabe kukhulunywa
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
empilweni yabantu nje selokhe kwangena iZANU-PF ngo-1980 inguquko yokubuswa lokubusa kuhlonishwa amalungelo abantu lomthetho akuzange kube khona ngesikhathi sikamgabe langalesisikhathi sekungene umnangagwa impilo yakhona iyafanana nje nxa kusiza emalungelweni abantu kabahloniphi kancane ikakhulu abantu be-opposition lo mthetho kawuhlonitshwa ama-activists nabo bonke abantu laba balwela amalungelo abantu kabahlonitshwa amalungelo abo kahlonitshwa yikho lokho amanye amazwe anjengabomelika abakukhangelayo basebethi njengalokhu lingakaguquki ezenzweni zenu kuhle sibe silokhe silincweba silijezisa
uhulumende yena umbona ekuthatha njani lokho
kuyinto embi ukuthi kuze kuthatha amanye amazwe ukuthathi phatha kahle abantu bakho kumele uhulumende weZimbabwe akwazi ukuthi aziphathele abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo abambe ukhetho oluhloniphekileyo oluhlonipha umthetho olukhululekileyo ahloniphe abantu alwe lobugebengu benkohlakalo lazo zonke izinto ezenza abantu beZimbabwe baphile nzima ngaphansi kobuyanga abesedala ubudlelwano obuhle futhi lamanye amazwe abangathethisani badinge indlela yokusebenzisana bazwane kuze kususwe lezi Jesus zenotho ngokuveza ukuthi lokho kuyikho kuvimbela ubudlelwane sekususiwe
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lanye belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani labantu asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1478 asebefunyenwe belayo bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 36,179 uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lona luyaphambili. Abezempilakahle bathi bakhuthaza uZulu ukuthi ehlatshwe ukuze uqedwe lomkhuhlane eZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Rogers Magiko yena othi usehlatshiwe.
Ivaccine yamukeleka ukwamukeleka kwangkhona kwenza kusengeza nxa abanye bebona ukuthi laba abahlatshiweyo akula okwesabisayo okwenzakala kibo.
Abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la. Ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi
indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye babona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike but kodwa lizananzelela ukuthi radio TV imizamo ikhona sibili inkinga ukuthi ivaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekade singani iyaboda boda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama vaccine. So ngathi problem yona le ebekhona hathi ukuthi abantu abazange batshelwe kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni e-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo njalo kungani uyithemba le e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuzanga?
Mina ngihlatshwele ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshele ukuthi ngizivikele nxa izambamba izangithola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiweyo abangakabi le any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza ukuthi nihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokho ebekade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony, labanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidence ukuthi lo uzibani uyenze so lo kwasemsisi. Siza kuzwa nje ngokuya kwamalanga sithi siyasivaccinate, kodwa kwakathesi akula nje inkingi engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.
Lo ngudokotela Rogers Makiko. Sokusungulwe umkhankaso ebulenjini be-intanethi okhuthaza abantu ukuthi bengasathengi uchago kanye lokunye ukudla okuthiyeneyo okulungiswa yinkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izimuli ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 esigabeni seChilonga eChiretsi lapho efuna khona ukwenza iplazi elilima utshani benkomo zayo. Ukuxotshwa kwabantu laba ludaba oluqale nyakenye kodwa luthukuthelise abanengi ngeviki edluleyo lapho uhulumende alobe khona ngokusemthethweni kugwalo lwakhe olwethula imithetho olwegazethi esithi indawo le isingenkampani ye-Den Dairy. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi lezi sezingaxotshwa yiloba nini. Izakhamizi zithi azila lapho ezingaya khona. Umkankaso ukuthi uZulu engasathengi ukudla kwalenkampani usungulwe ngabalwela amalungelo kaZulu kanye labebandla le-MDC Alliance. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dube Kusipanda.
Indaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona. Akusela ongathi le yindawo yayivele ihlelwe ngabokhokho bami kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona. Amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke sananzelelo into esabisayo ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo kutsho ukuthi uyabe ule paper elithi ukuthi ngumnikazi kutsho ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la. Sibonile ezinye zakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela lemangalisayo. Sibonile laphana ukuthi ezinye izakhamizi njalo bezilimile, ezinye izakhamizi njalo kanti izindawo lapho ezinanzelela khona imikhuba yakibo kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi. Kodwa indlela ezikhitshwa ngayo kutshengisa ukuthi kakuzange kube loku lama consultations azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikho kufuna ukwenziwa njalo lokuthi zitsho ukuthi zona zilombono bani
labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lindawo indawo bahlanyele utshani ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lohulumeni
laba abantu nxa sibezwa nxa kuchiwo kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yiden dairy elungisa ucako nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa now ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa okhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo so kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecten ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela sokusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu umhlabathi osetshenziswa nguZulu so yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana kungamanga kodwa kwakhathesi uhulumende kakatsho ukuthi sizatho bani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North sixoxe njalo locubu ngula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo
abantu bona laba abahlukunyezwayo iminority and i constitution itaku protect ama rights ama minority but yena kakhulu kakhulu ozikhangelela abantu bakibo abe masingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezimali so kambona ukuthi vele i minority isefu isezandleni zika baba lo and especially uma kungabuya abantu abalezimali ukhanya eqhakathekisa kakhulu abantu abalezimali andikangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulu mese sesabela ivoti kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle kamboni abantu laba bazaswela indawo yokuhlala ngoba thina liyasuswa lithi lisusiwe labodwa lihleli khona emanxiweni aboyihlomkhulu kufakwe umuntu oyedwa lina lingakhangeleli indawo kuthi kuzabona kuzabona becine bengasakhangelayo
Ukududulwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela
Asikhangela abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi asikhangela abantu abasuswa emarange iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokho elebele kuthenjisiwe ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhithwa ngento ka-Rattenberg because into le kayiqali uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakathola izindawo ama-expenses abasebenzisa becenta indawo besakha kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizabe kompasetho lizakhelwe but masebesu ngile kanengi nengakwenzakali khonoko so mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be attached to their ancestral land lama spirituals because abantu abamnyama vele andisiya besikhole ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu kulele khona ubaba nawe ndageni sahamba sisiya cema ngcwabeni angkhona so uma selisusiwe lajikelwa kwezinye indawo obviously sokulidetachile and lesiyafakwe kwelinye igangene ngalaziyo inxa ngumhlabathi wabungavundanga
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lizathola isivuno somumbu esiphindwe kathathu lonyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye esingena ku 2.8 million tons. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye indawo zilokhu zingelamandla kagesi kobulawayo ngemva kokufa kwesitishi esiseBelmont ngomvulo. Singene kumbiko elisithumela yona.
Balubona Sanibonani basakazi beStudio 7. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagoma village Plum Tree kulilima West. Ya basakazi siyayizwa indaba kamahadi. Hayi izabonakala ukuthi kuhamba njani ngoba isaqala nje ukuhamba kwesikhathi zavela ukuthi kahle kahle okuyiko kumhluphileyo ukutayehle esikhundleni kuyini. Okunye ke hayi siyabonga ke mabe wakhulula ukuthi abantu basebenze, abantu labo bazihloniphe noma abanye abaningi bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona, siqhubekeni kusetshenzwe abantu bekwazi ukufida izimuli. Asiziphatheni ngalokho okwenzakalayo ngoba siko kweZimbabwe kuphela. So ya njengoba liyakuzwa ukuthi akwake kwabakhona ofreza njani njani, asiqhubeni ngendlela i-government ejingakhona. Ngiyabonga, ngubhanda moyo mina komnyama esigabeni Plum Tree kulilima West.
Njani basazi bakaStudio 7? Ya siyezwa sibili izinkulumo ezikhulunywe ngumtakafesi kudambisa amahubo. Esingakwaziyo ukuthi into akade ikhulumi kusuka kuye kumbe bethume izandla, asisakwazi. Uzingcolisile kakhulu. Xa engakwazi ukuthi izane iyangcolisa ahambe kuzijonga. Xa engakwazi ukuthi izane iyangcolisa kaye kuzoba sukuwere. Ukhuluma into adingeke ikhulunywe langoChamisa owemashona lethi. UChamisa nxa ekhuluma ngeGoogleround uyambona ukuthi uzwisa usisi. Namhlanje imahlaba ayithwale yonke uyilulazile uyembula izigqoko. Incwala lokhuyana okukhulumileyo. Even umlisi ubengasoza akhulume lokhuyana okwenziwe nguyelo udambisa amahubo. Uyiyangise ubaba wakhe, uyiyangise emangcwabeni, uyiyangise abantu bakumahlaba ayithwale bonke. Angazi ukuthi uzabakhokhela njani nxa enenkulumo ezinjeyana ezokuthi nxa ekhuluma uyaba yimayikhi yeZANU-PF. IZANU-PF yinto engcolileyo.
Salubonani basakazi nabathandiwe eStudio 7. Lona okhulumayo uGift Sonduku Mfokane Love. Ngikhothama nakuso lapha nisilo ubaba ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Ngithi ngiyakhuleka kuwe ndaba ezitha mtungu ambulazi. Mbese mbuya lapha basakazi. Ngilokubona abantu bengena lapha emsakazweni be emotional. Hey abantu bakithi abavotela ama party akithi babe bala mebhoza apho lamanye ama party. Ake ngilifundiseni into encane. Yekelani ukuhlala lingena emotional ku politics. Abantu kufanele uye kuyo ubu ukampene. Abantu they will vote for you. But ama politician to mayifika kubantu akhuluma hey amashona ayenze lokhu lalokhu, hey izanu yenze lokhu lalokhu. Akusikho akusinto ezifuna ukuziwa ngabantu ku ground. Abantu abapha ku ground bafuna ukuzwa i development. Awunjele nje leader mayizafika laphana kule rally khulume hey izanu ifike yakhuluma amanga yathi yathi siyakwazi lokuthi izanu vele ihlala ikhuluma amanga. So there is not akulanto entsha lapho yabuyisela abantu. Ubuye ukhulume hey kule grand plan hey amashona lala lokhu siyakwazi lokhu into yakudala 1979. Akusinto esingakuvotelela yona ukuthi usitshele ngokuthi kule grand plan. So abantu mabefika kubantu abatshela abantu bazabayenzelani bengabavota ama development ama into ezinjengabo free education ama bazari ama development laphana ubatshele ngokuthi kuyabuya into ezinjengabo cold storage leziyana kudaleka ama job creation into abafuna ukuyizwa. Hayi ubo lokubuya nje abantu behumana behumana maye bebuya uChamisa betshela abantu bazabayenzelani okuhle abantu bazabavotela. Ngiyabonga ngokuhlanganisa ithembisa.
Salibonani basakazi abahle abaseStudio 7 bonke nje otungameli inkomo Chris Gandhi, Anastasia Ndlovu nabanye abaningi abamagama maningi. Libingelela lonke ngokulithanda olibingelelayo uNdlovu seSouth Africa la Freedom Park. So ke siyesaba kakhulukazi ukuthi sizidalele amabizo ngoba eyi lo president osiphetheyo okamnangagwe sesiluke esambona iphutha ngama-80s ngama-83 ebulala abantu esasele umfowabo abo Robert Mugabe. Eyi lakathi esihloko sisevalweni ngoba siyambona uyahlukumeza abalungela abantu, uyabopha abantu ethi baphula imithetho ye-lockdown kati abantu kabaphuli imithetho ye-lockdown. Bayenza nje okuba injalo ubopha uhlangothi olu-1 kuphela olamathebeleleni nje. Siyabonga.
njani basazi baka studio 7 ngambona ukuthi mina ngakho ngasidingela amaphilisi emathebeleleni umuntu wayesithi singamakokoroji abantu bemathebeleleni ndasazi abazadadazela beyithatha le Jackson yakhe le emathebeleleni ndizabe iyipoison vele iyabe iyi-TT ayikhulumayo
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uphenyo olwenziwe kwele Australia luveza ukuthi izizalwane zakulelo lizwe ezilabazali kumbe okhoko abadabuka kwele China zithi zihlangana lokuhlukuluzwa phezu kwemvelaphi yazo. Abalimi enyakatho yakwele India sebelenyanga ezintathu betshengisela besola uhulumende ngokwethula imithetho abathi izaphazamisa indlela yabo yokuphila. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Okwedlula iminyaka elishumi inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban kanye lebandla lakhe elibusayo eleFidesz bebesebenza gadalala uqinisa imigoqo kwaba kumsebenzi wokwethula izindaba elizweni lelo. Uhulumende usebenzisa imali etholakala ekuthengiseni imikhankaso ama-advertisements ukuvala amankampani ezindaba ethula imibiko ephambana lombono wakhe. Ukuthenga amashezi kulawa mankampani lokunye okuninginingi. Kunje uhulumende wele Hungary usevale imisakazo lamaphephandaba ethula izindaba lemibiko ephambana lemibono yakhe eminyakeni edluleyo. Ngomnyaka 2018 kulama nkampani ezindaba edlula amakhulu amahlanu 500 amanyaniswe wabunjwa inkampani yomanyano eCentral European Press and Media Foundation. Olabanini abanengi abalobunini kumbe ubungane leziphathamandla zebandla elibusayo eleFidesz Party. Ngombimbi tonyakenye, omunye usomabhizimusi olobudlelwane obuqinileyo lebandla leFidesz wenelise ukuthenga isilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% senkampani ye-Index Advertising, okungenye yamankampani amakhulu ethula izindaba ebulenjini be-intanethi. Ngontulikazi nyakenye, umhleli omkhulu wenkampani ye-Index uxotshiwe umsebenzi ocine kubangela utshiya umsebenzi kwezisebenzi eziningi zaleyo nkampani. Ngompandula njalo nyakenye, uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wethulwa kwezindaba wale ukupha ilayisensi yokusakaza umsakazi omkhulu okade uzusele usebenza ongekho phansi kukahulumende oweClub Radio. AbeClub Radio bazamile ukukhweza isicelo sokuphikisa ukuncitshwa kwabo ilayisensi kodwa umahluli unqume esekela uhulumende. Okukhokelele kuthini lumsakazo uvalwe ngenyanga edluleyo kaNhlolanja lanxa nje ilokhu iqhubekela phambili isakaza ebulenjini be-intanethi. Elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Hungary. Kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwane lamanye amazwe omhlaba umnumzana Ned Price ethi elemelika libambana labalwela amalungelo okwethulwa kwezindaba lemibiko okukhululekileyo emhlabeni jikelele abakhalaza ndawonye lozulu waseHungary osebona amathuba akhe wonke okuthola izindaba lemibiko emqotho elemibono ehlukeneyo isitshabalele kwele Hungary. Elemelika liyakholwa ukubana ukukhululeka kwabantu kutsho imibono yabo lanxa yehlukene kuqakathekile ekuthuthukiseni umbuso wentando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden seqelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yaso. Kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.